Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Walambulela uStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 18 kuMpalakazi 2020. Ngosithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Bona yakhulu bona babalisi abakho street sibili ekulandeleni ama-regulations ala ayithulwa nguhulumende. Uyabona abantwana bengena abanye babasanitize abaramamask. Yesu uhulumende laye ulamaphutha laphana lalaphana, but ama-measures amaningi ndokuzokhuthaza amatitshi ukuthi abe serious.
Abafundi abangamachumi amabili esikolo seMinda High emaPisa ezansi emaNdebeleni sebetholakale belegcikwane le-corona virus okulakho ukudala ukuthi badlalele ikhisimusi esikolo.
Lokhu kutsho ukuthi ngezinye indlela abantu sebengakwanisa ukuthi bezitshengisele, njalo sebengakwanisa ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abakwanisa ukuthi belusebenzise, okutshengisela ukuthi songakwanisa ukuthi lakubele ngani kule democracy.
Lamukelwe ngenjabulo inyathelo lohlangothi lukahulumende olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe elokupha imisakazo emithathu yezabelo amalayisensi okusakaza ngokusemthethweni. Kuwoza Friday kuliviki silethulela umculi waseZimbabwe osehlala kwele Germany uNomathamsanqa Mkhwananzi odume ngegama lokuthi Nkwali. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abafundi abangamachumi amabili esikolo seMinda High emaPisa ezansi emaNdebeleni sebetholakale belegcikwane le-coronavirus okungabangela ukuthi badlalele ikhisimusi esikolo. Lanxa izikolo zivaliwe lamhlanje, abafundi beMinda bazaqhubeka behlala esikolo beku-quarantine. Sebezinkulungwane phose ezimbili, 1.734, abagulayo ngomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe phakathi kwabazinkulungwane ezedlula ezilichumi lanye, 11.749, asebehlolwe bafunyanwa belegcikwane leli. Lokhu laqala ukuhlasela elizweni. Abasinde kulomkhuhlane sebezinkulungwane phose ezilichumi, 9.8, labulala abangamakhulu edlula amathathu, 313. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathisikolo weMinda High School uMnumzana Nokhen Namambi ubike ukuthi abafundi abangamajumi amabili batholakale belegciwane le-coronavirus ngemva kokuhlolwa kuleviki. Encwadini ayibhalela abazali, uNamambi uveze ukuthi akula ngitsholo yedwa kulabo abatholakale belalo asebenezitshengiselo zokuthi bayagula, kodwa lesi sikolo sesivaliwe kwe-quarantine, kungakho abafundi bengasoze bavunyelwa ukuya emakhaya lamhla lapho kuvalwa isikolo. Uthi abafundi kuzamele bahlale esikolo phose iviki ukuze lapho bephuma esikolo sokulesiqiniseko sokuthi kabalalo igciwane okulakho kudala ukuthi badlalele ikhisimusi besesikolo ngolwesihlanu kuviki ezayo. UMnumzana Clayton Piro Matobo ngumzali uzithola ababalisi athi kabanakekela abafundi lapho besesikolo.
Bona yakhulu bona babalisi abakho street sibili ekulandeleni ama-regulations ala ayithulwa nguhulumende. Uyabona abantwana bengena abanye babasanitize abaramamask. Yesu uhulumende laye ulamaphutha laphana lalaphana, but ama-measures amaningi ndokuzokhuthaza amatitshi ukuthi abe serious alandele iziqondiso zonke eze-COVID eze-WHO.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA uMnumzana Thompson Nganono Spanda yena usola uhulumende.
Ngempela sasikubonile lokhu ngaphambilini, samcebisa uhulumende ukuthi akulunganga njalo kayisiyo indlela eqondileyo eyokuvula isikolo masinya, kodwa uhulumende kazanga silalele. Sokusobala ukuthi sasokukhuluma yiko kanye okwenzakalayo. Yikho ke sikunanzelelayo ukuthi lapha abantwana sebephoselwe kusifu esiza kuthi sibagcine beyizigcili zalo mkhuhlane okwesikhathi eside.
Umphathintambo wezemfundo uMnumzana Kane Mathema uthi isikolo sizavulwa mhlazine ngozibandlela omnako ozayo ka-2021. Lanxa uMzulu efisa ukuthi ngawo kuyamiwa kancane ngoba lokhu liqonga inani lezifundi ezihlaselwe yi-COVID-19. Embikweni oyethulwe nguMnumzana Mathema ukufisela abafundi lababalisi iKhisimusi elithukela uthi isikole esifika phosa amathumi amahlanu 49 zihlaselwe ligciwane le-coronavirus kulandela ukuvulwa kwazo kodwa uthi benelisile ukulizana lalo. Izikolo ezinjengemtshabezi John Talak Madobo lezinye nezinye zezikolo ezihlaselwe yi-coronavirus ekuvuleni kwazo kunanga ezintathu ezedlulileyo emhlubulweni emandebeleni sebedlula inkulungwane yodwa 1257 abahlaselwe yi-coronavirus esigabeni seMathabeng South. Kulabagulayo kwamanje abaphosi bafika amakhulu amathathu 289. Leli nani libonakale liqonga kunyanga ezimbili ezedlulileyo ikakhulu emhlubulweni emandebeleni wonke okuqela idolobho lakoBulawayo kanye lasenkabazwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamukelwe ngenjabulo inyathelo lohlangothi lukahulumende ole-Broadcasting Authority of Zimbabwe elokupha imisakazo yemithathu yezabelo amalayisensi okusakaza ngokusemthethweni. Abenhlanganiso ekhankasela ukusungulwa kwemisakazo yezabelo eZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi balethemba lokuba kuzophiwa eminye eminingi imisakazo esamelele lawo malayisensi ezabelweni ezitshiyeneyo zelizwe. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba.
Bebhazi bethule umbiko wokuthi sebetholise amalayisensi imisakazo yemithathu yezabelo ebalisa owembembenzi Development Trust ozosebenza ngegama lokuthi Inqanga FM, Ntepe Manama Community Radio Trust kanye leNyangani Community Radio Trust ozasebenza ngegama lokuthi Nyangani FM. Lumbiko abawethule enkundleni yebulenjini yokukhulumisana eTwitter wasayinwa ngumgcini sihlalo webhodi umnumzana Charles Manzi Sibanda. Uveze kuba kulamakolishi agoqela iUniversity of Zimbabwe leMidlands State University abatholiswe amalayisensi okusakaza ohlobo lweCampus Radio Broadcasting Services. Usibanda uthi abatholiswe amalayisensi laba bekhangelelwe ukuba babe sebeqalile ukusakaza kusiyaphela inyanga ezilithumi lasitshiyagalombili 18 months ezilandelayo. Esethula umbiko wakhe emhlanganweni letathelizindaba owenzelwe eMedia Center lamhla umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZacras uNkosazana Pelagia Kapuya uthe liyabajabulisa inyathelo elithethwe nguhulumende.
For 19 years the community was missing. So for us as Zakras, it's a historic moment.
Uzulu bengaqakathekiswa sonke lesi sikhathi. Iminyaka elitshumi lasishiyagalolunye yonke le engaqakathekiswa. Umqoka njalo kuligugu kithi njengabeZakras lokho okwenziwe nguhulumende. Siyathaba kakhulu ngoba siyazitshela ukuba umsebenzi wethu ekade siwenza sonke lesi sikhathi usufezeka.
So we are really, really excited.
Umqondisi womsakazo we-Community Radio Harare, umnumzana Give Mochipere, uthi lanxa kuthethe iminyaka eminingi ukuthi uhulumende afike kulesi sibanga, kuyamjabulisa lokhu.
If we do a comparative analysis also with other countries, like South Africa got its independence when 1994,
ele South Africa lona elathola uzibuthi ngomnyaka ka-1994 kodwa selibele imisakazo yezabelo eyedlula amathumi amane xa singaqathanisa labakwamanye amazwe esigabeni. Kodwa thina sathola uzibuthi wethu ngomnyaka ka-1980 kodwa sithole imisakazo yethu yezabelo izolo kusihlwa. Ungakhangela ele Zambia lalo kule misakazo embalwa yezabelo, eMalawi lakho kungokufanayo.
So that is also an issue that is of concern regarding government interest in seeing communities expressing themselves.
Isiphathamandla seZakras umnumzana Jerry Zingwevu uchasisa ukuqakatheka kwemisakazo yezabelo elizweni lemhlabeni jikelele.
Kuyabe kungasayi community radio nxa imisakazo ingaphiwa amalayisensi kumbe ngobungane kwezombangazwe kumbe kwezamabandla. Kayibe igxile emphakathini njengale Ntepe Manama lalezi inyangani lezi eziphiweyo.
Intatheli zindaba yaseHarare uTafazi waChigandiwa upha umbono wakhe ngokwenziwe ngabebhazi.
Lokhu kutsho ukuthi ngezinye indlela abantu sebengakwanisa ukuthi bezitshengisele njalo sebengakwanisa ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abakwanisa ukuthi belusebenzise okutshengisela ukuthi songakwanisa ukuthi labo kube lengani kule demokrasi. Kula abanye bethu abasakhulayo sabefuna ukuthi sithole imisebenzi kushield le ejournalism kodwa ngokuyenza kwama-community radio station lawa siyakwazi ukuthi songavulela abanye imisebenzi.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela intathelizindaba eyeZimbabwe Union of Journalists umnumzana Foster Dongosi uthi bayalamukela leli nyathelo.
Sizibona so le mthetho emitsha eZimbabwe Media Commission le Freedom of Information Bill. Njalo uhulumende ubeke wathembisa ngaphambilini ukuthi uzanikeza amalayisensi amathelevision. Siyakubona sokwenzakala lokhu la ama-community radio stations. Osekusele kathesi ukuthi sibone ukuthi imisebenzi le izaqhutshwa kanjani, azaphumelela na ama-community radio station laws.
Umphathintambo wogatsha lwezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa usheze esithi iqakathekile kakhulu imisakazo yezabelo ngoba isiza emisebenzini langenhlelo zentuthuko lokulondolozwa kwamasiko lendimi. Yikho uhulumende wakhe eqakathekisa ukuba khona kwayo. Ingcwethi kwezokwethulwa kwemibiko zikhuthaza uhulumende ukuba makangayibheki ngelihlo elibi limsakazo ethi isetshenziswa ngabezombusazwe loba abalemibono ehlukile kule yakhe, ngoba ikhona ukusebenzisana laye ukuthuthukisa lezo zabelo lapho esakaza ikiyo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ibandla le-MDC Alliance lithi kufanele uhulumende engangenele ekuqhutshweni kwenhlelo zamakhansili elizweni ngoba kuphazamisa imisebenzi yawo. Emhlanganweni oqhutshwe namuhla lentatheli zendaba eHarare, isiphathamandla saleli bandla esibona ngamakhansili lokunye umnumzana Cecil Zizayi uthe kufanele uhulumende aphe amakhansili amandla awokuzisebenzisela imali, abophe labo abathengisa umhlaba ngokungekho emthethweni, njalo enqabele ukumiswa umsebenzi kwamalunga aleli bandla edalele parliamente kanye nemakhansili okwenziwa ngele MDC team. Uphinde wathi kufanele uhlelo lokuzivusa kwezabelo olwe-devolution luqalise ukusebenza. Umthetho olawula ukusebenza kwamakhansili we-Urban Councils Act ulandele iziqondiso ezimunyethwe isisekelo sombuso, njalo kube labo mayor abangasoma kansili ama-executive mayors njengakuqala. Umnumzana Zwizayi uthe kusobala ukuthi uhulumende kahlukuluzi amakhansili emaphandleni ngoba iningi lawo likhokhelwa namalunga ebandla elibusayo eleZANU-PF. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, uchasisa okuningi ngalolu daba.
Okunye abangenela khona ama-budget, singafaka amakhansila angafaka ama-budget abo, bona bayawahlalela ngenye umnyaka noma bawale, abantu bagcine ikhansili zingasebenzi. Siyakwazi lokhu ngo-2013 uChombo ngesikhathi sikaMgabe lo Mnangagwa wasikhipha wakhupha izikweleti zabantu, namhlanje ikhansili zonke zahle zatshona emadakeni. Ama-appointments ama-top executive council njengama-town clerk appointwa nge-influence ka-minister baxotsha uJames Muthore. Sisuke lapho izindlu ziyadilika manje kwenziwa yi-minister we-local government and devolution to say ukuthi bona basebenza nama-top officials awe-council badilize undaba ningi. Mangwana umi-secretary for information wakhupha i-Twitter la ku-Facebook esithi hayi uzabhidlisa yoni i-council ye-Harare sinqaba. Ama-mayors yiyo sithi ingamathethula enekala sithunzi just ceremonia. Yikho ke umsebenzi wonke wenziwa yi-town clerk lo minister we-local government. Bona sebezenzela amandlwani besenza kuthiwa i-devolution bengafuni ukupha amandla ama-provincial councillors awakho, minister kuphela ozenzela lama-top officials eZANU-PF.
Manje lokhu elikunikayo esingathi ngama-recommendations ngesiNgisi khona kungangcedani?
Sifuna futhi i-Urban Council Act ihambelane le-constitution. Uzabona ukuthi kathe seba-amend i-constitution bangaka-implement. Konke lokhu kutshengisa ukuthi vele abafuni ukuthiya ama-council azisebenzele. Sifuna ama-executive mayor bazidingele isitafu sabo esinyonileyo esifundileyo somkanjo, hathi ukuthatha ama instructions ku town clerk, yena u town clerk ethatha ama instructions ku minister of local government. Yikho ke konke lokhu yikho okwenza umbhedo lokubhidliza amadorobha, ngoba bayakwazi mhlophe ukuthi iZanu PF ingake yawina khathesi ethe sile 32 out of 34 councillors. Loku siqothela abantu bethu, baya recall abantu, iba interpreter i Supreme Court judgment ngincele, befuna ukubhidliza khathesi. Akusela ama councillors, akusela councils sokubafuna ukwenza ukufaka ama commissions abo. Sifuna ama reforms iEben Council ihambelane leconstitution. Idevolution yiyo enkulu, baxotsha umgabi besithi umgabi kalandelanga idevolution ngenye isizathu.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance. Sixoxela ekobulawayo, asenelisanga ukukhuluma lohulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi esithi ulwisana lenkohlakalo ekumakhansili. Live Talk namhlanje siqhubeka sikhangela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele, nangokutholakala komuthi wokulivikela owe-vaccine. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamongameli welemelika umnumzana Mike Pence uhlatshwe ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 elevaccine izolo, okuyisehlakalo esivezwe kumabonakude esibhedlela sebutho ese-Walter Reed National Military Medical Center esise-Washington DC. Usiba lukhulu wesabelo se-New York welemelika umnumzana Andrew Cuomo ubike ngomthetho wokuvimba kumama nzonzo womumo esabelweni leso ngemva kwengozi yokuna konokone lwe-snow lezulu okuchiye inqwabanqwaba ye-snow emigwaqweni kwabangela ukuhamba kwamagesi lengozi zomgwaqo ezedlula amakhulu ayisithupha okufe khona abantu ababili. Abantwana besikolo ababethunjwe ngabahlamuki besi-Muslim abedlulisa amalawulo kwesinye isikolo sabafana ngenyakatho ngokuya ngentshonalanga yele-Nigeria abagcine behlengwa ngamasotsha kahulumende babonakale lamhlanje befika emizini yabo behamba bhatabhata ngenyawo bengela zicathulo bembethe okungubhayana kwengubo.
Amalunga ekopa yeTembwe Housing Cooperative emzini weBotshabelo eHarare abadilizelwe izindlu liviki ezibikwa zakhelwa endaweni engekho emthethweni sebecela usizo lwamatende ukuze bacatshise amakhanda njengoba sebehlala egcekeni. Venetha lizulu nsuku zonke.
Ukuvulwa kwemncelebe kulethe injabulo kuningi eliphila ngokuthengisa impahla phandle kwelizwe ngemva kokuhlala isikhathi eside bengasebenzi kulandela ukuqhamuka kwe-COVID-19 ekuqaleni komnyaka. Kunjabe inhlanganiso ye-Cross Border Traders Association lokhu bekhulumisana lamankampani ezempilakahle ukuthi behliselwe intengo yokuhlolwa i-coronavirus kuze kuphathise labo abafuna ukuchaphela emazweni awumakhelwane besiyakwenza ibhizimusi. Kodwa abanye badaniswa ngumthetho kahulumende ukuthi yonke inzuzo bayithola phandle kwelizwe kumele ifakwe esikhwameni sebhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ERBZ. Umnumzana Rowell Moyo ngomunye wabaphila ngokuthenga bethengisa impahla etheneyo eZimbabwe leBotswana othi leli nyathela liyalimaza ibhizimusi labo.
Uhulumende wants us to acquit ama-city ones by banking imali osuke usiyayenza outside the country. These people, they expect you not to use even a single cent ebali yakho leyabuyeze outside. After that, we convert i-30% bekunike iZimdola. Bekunike iZimdola is not done instantly, it takes a week or so. Thina sibese siba nohlupho lokuthi imali yabe sibanjiwe ama-customers eBotswana kumbe ama-customers e-host country agcina esemelele wena le-RBZ.
ibhanga le-RBZ ngonhlolanja lethule iziqondiso ezivumela abathengisa impahla phandle kwelizwe ukuthi bagcine imali eyingxenye yekhulu i-50% kusiya kungama-chumi asishiyagalombili ekhulwini i-80% kuyimali yakwamanye amazwe kuthi enye eseleyo iphume isingamadola ezimbabwe. Abacubungula ezomnotho balisola kakhulu inyathela leli besithi lilakho ukukhipha inengi kubhizimusi. Kusenjalo abakubhizimusi okuhambisa impahla ekhaya omalayitha bathi ibhizimusi inhle kakhulu ngesikhathi se-COVID-19 ngoba inengi lidonda ukuya ekhaya. Umnumzana Pecus Ndlovu obhizimusi le uthi sebekhulelwe linani labantu abafisa ukuphathisa impahla ekhaya.
Ngesikhathi lese-COVID ibhizinisi yokutransport impahla ikhona sibili, ikhona abantu bayathumela ngabazihambele. I think ikho kwenza bethumele ngoba abenelisi ukuzikhrosela bezihambele ngale. And then even in civil testing, ngana linyanga ka December abantu bebethumela ize yangani yasikhulela sibili but hayi bebethumela.
Ndlovu uthi bayakuqakathekisa ukuzivikela emkhuhlaneni we-COVID-19 nesikhathi lokwesabela ukuthi kungaba khona ukumemetheka komkhuhlane lapho kuthathwa impahla kulabo abaphathisayo.
Thina sisebenzisa ama-sanitizers lama-masks. So nxa usiyathatha impahla emuntwini siyasanitize izandla, sithwala impahla lezana sizifake emoteni encane sisiyafake i-warehouse. Nxa kukuthi i-tracket ibike yacross i-border iyadisinfect i-border ma ingena, so ma ifika kithi lapha sizithathele ukuthi iyabe isi-green.
Iningi labeZimbabwe asebehlala kule Botswana liyenze imizamo yokuchapha amasinya lisiya ekhaya ngesikhathi kulokwesabela ukuthi kungafakwa imigoqo yokuhamba kuyimizamo yokunqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Bekule ndwendwe zezimoto ziphuma edolobheni le-Gaborone ngobuningi kuyona leviki, kodwa urhulumente weBotswana kakatsho lutho ngamanyathelo azathathwa ngokuhamba kwabantu ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeGaborone kwele Botswana.
Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili ekhonona ngempumelo yokhetho olwenziwe ngolwezi. Emadabukabusa wethule umbiko osola idale le-Supreme Court elilahle udaba lwakhe lokufuna ukuvimba ukubalwa kwamavoti awebhoso. Idale leli lithe udaba lwakhe alusoze luhluzwe ngoba lungelasisinto. Imithethwandaba etshiyeneyo ezabelweni ezinjengeGeorgia, Michigan, Pennsylvania leWisconsin ilahle udaba olufanayo isithi uTrump wanqotshwa ngumnumzana Joe Biden wamaDemocrats. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Nabemfisa shuku ukuthi angangena uBiden ebesincedisa labo laba bakithi belandele imithetho efunakalayo ngoba okunye siyaziwomisela thina ngokwephula imithetho efunwa yi-America ukuthi abantu behloniphane. Siyacela sinuthi lingasincedisa ngemithi njengoba konke nje sikuzuza khona ngapho. Nangezimali, ngiyabonga uMageza.
Likhuluma lo Ncube lapha. Ngibona ngathi mhlawumbe kungaba lobudlelwano obungcono ma engaba lesifiso sokusiza abantu baseZimbabwe. Ukusiza abantu baseZimbabwe esikucelayo kususwa kohulumende ophetheyo elizweni kuphela.
Mina ngiphethisani sangweni ngibuya lapha enkayi kodwa ngokuhlala ngila eJohannesburg. Ngokubona kwami nje angiboni ukuthi kukhona into azoyenza mina uBiden for iZimbabwe as long kusaphethe yona le AI ruling party yabomnangagwa. Otherwise kuzongezelelwa ama-sanctions more ngoba laba bantu bangodla bodwa.
Aba ngabantu abathumezele iStudio 7 imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ulakho lawe ukuthumezela umlayezelo wakho kunombolo le. Kuwoza Friday kuliviki silethulela umculi waseZimbabwe osehlala kwele Germany uNomad Thamsanqa Mkhwananzi odume ngegama lokuthi ngunkwali oseZimbabwe okwamanje lapho abe lomkhosi wekwethula idlalakude lakhe elitsha alipheke izolo. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Un
ungabizwa ozwayo izolo ntambama emcimbini oqoqwe ngunkwali ecula lokugidela abalandeli bakhe. Abaphathi bedolobha lakobulawayo abagoqela umeya uSolomon Mguni, amakhansila kunye labahloniphekayo baleli dolobho.
Sengiphendulile njalo ke balaleli, sengibuyele idlalade lami ke elitsha elesibili elithi Themba. Idlalade leli ngilibize ngalithi Themba ngoba kulibizo likababa ongizalayo uCharles Themba Nkwananzi. Ubaba usishiye ngomnyaka ka-2018, ube ngumuntu ongisekela kakhulu kwezomculo.
Uledlalade lakhe lakuqala elembube elitho sithokozile. Leli elitsha olubiza Themba lineziginci njalo ulipheke kamnandi pho lona limumetheni.
Ilingoma eziyi-8, ingoma zamasiko, ilingoma zothando, ilingoma njalo ekhuluma ngokuhlukuluzwa kwabomama labantwana. So ingoma yakhona ithi uyimbokodo. Le ingoma ile video lingavakatsha ku-YouTube liyibone.
Buyankwali uqoqwe yiNimbe Trust eyinhlanganiso esebenza ukuthuthukisa abaculi besifazana. Ikhuthaza kakhulu ngokulondolozwa kwamasiko, isintu lemvelaphi yethu. Besebenza lomuzi omkhulu wakobulawayo. Umnumzana Josh Nyaphimbi ngumkhokheli weNimbe Trust.
Sikubona ukuqakathekile kakhulu ukuthi sisekele inhlelo zabatsha kakhulu amantombazana labo mama abaculayo. Iproject yethu yakuqala lidlalade elitsha elikankwali iThemba.
Usodolobho umeya uSolomon Mguni ungomunye wenkokheli ezimbalwa ezithazela ukuthuthukisa abaculi bakobulawayo.
Sizimisele ukusekela ama-artist ethu, isisebenza kanye leNimbe Trust ukusiqoqa ama-artist. Kuningi esikwenzayo ama-artist ngoba yiwo ayenza ukuthi uBulawayo azakale njengesigodlo ezemidlalo, ezokuhlabelela, ezokucula konke. Kodwa kuningi esikwenzileyo okwamanje sisebenza ukuthi labo bathole izindlu.
Siphethe idlathe kankwali uThemba elibhekwe ngobunono obukhulu. Lona selitholakala, ucela limfakele izandla.
Google Stores uhambe ku-iTunes uyithole, uyithenge i-album. Ngilekhasi lami le-Facebook Nkwali. Labafisa ukuthi nxa abangathola i-CD yona ngokwayo, liyakwanisa ukuthi libhalile khonapho kuNkwali. Sizaliphendula sibone ukuthi i-CD yenu singayifinyelelisa njani. Ku-Twitter Nkwali_music, ku-Instagram Nkwali_music, then ku-YouTube ngilama-videos ambalwa. Lapho lingahamba-ke libonte ngathi uNkwali wakhona nguphi.
Leli dlalade likankwali elitsha uThemba ngesilungu Hope likhwabithwa ngabantu abaningi, limnandi, liyahlakaza. Nguye-ke uNkwali besikwejiselayo kuhlelo Woza Woza Friday. Libe lempelasonto emnandi, liqaphele ingozi emgwaqweni, njalo libe lekhisimusi emnandi engelangozi. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abafundi abangamatshumi amabili esikolo seMinda High eMaphisa, izansi emaNdebeleni, sebebanjwe ligcikwane le-coronavirus okulakho okudala ukuthi badlalele ikhisimusi esikolo. Lamukelwe ngenjabulo inyathelo lohlangothi lukahulumende le-Broadcasting Authority of Zimbabwe elokupha imisakazo emithathu yezabelo amalayisensi okusakaza ngokusemthethweni. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.